ekhuluma emhlanganweni wokusungula umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo namhlanje emini eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezakhi le-NPA kumele basebenze nzima njalo ngesiqubu esikhulu ekulwisaneni lalesi siga.
Also tasked to educate the public on the dangers of corruption in society, as well as to enlist and foster public support.
Liphiwe umlandu wokuthi lifundise uzulu ngengozi yenkohlakalo kanye lokukhankasela usekelo lukazulu ekulwisaneni inkohlakalo. Njengezakhi le-NPA selizinikele ukukhokhela lowo mkhankaso, kumele lezinye ingatsha zincedise ukukhuthaza uzulu ukuthi alwisane lenkohlakalo.
Umkhankaso lo uthi uze ngesikhathi esifaneleyo ngoba uhulumende esemizameni yokuvuselela umnotho osubhidlizwe yilesi siga.
For this noble initiative, it is further timely as we consolidate the implementation of...
Lokhu kuza ngesikhathi silondoloza ukuqhutshwa kahle kwenhlelo eziningi zikahulumende ezijonge ukuthuthukisa ilizwe. Inkohlakalo ilakho ukubhidlisa lezi nhlelo zokuthuthukisa ilizwe kanye lokuqeda ubuyanga.
Abenhlanganiso yomanyano we-European Union EU yibo abaphe usizo lwemali yokuphathisa abezakhi le-NPA ekuqhubeni lomkhankaso okhangelelwe ukuqhutshwa phakathi kwenyanga ezilitshumi lanhlanu ezilandelayo. Umqondisi wezakhi unkosikazi Lois Mathanda Moyo uthi kuzamele uzulu laye ancedise ukulwisana lenkohlakalo. Umthutshisi omkhulu uMnumzana Kumbirayi Watts uthi abe-NPA kuzamele babone ukuthi labo abazafunyanwa bephule umthetho bazojeziswa kanzima, kube isibonelo kuzulu ukuthi lokhu akuqalwa. Ingcwethu ezicubulana ngezombusazwe zikhuthaza abezakhi labe-NPA ukuthi basebenze okungelankedwa betshabi lapho bebopha abacatshengela ukuthi balamacala ukuze uzulu abe lethemba labo. Umkhankaso lo uzaqhutshwa ezabelweni zonke zelizwe, ufundisa lokukhuthaza uzulu ukuthi asize ekulwisaneni lenkohlakalo. Lokhu kuza ngemva kokuba izakhi sibophe owayengumphathintambo ogatsha lozokwethelelela kwelizwe unkosikazi Priska Mfumira. Lo mkhosi ubuthanise iziphathamandla zikahulumende, amagqwetha, abehlanganiswe ezidlela amalungelo oluntu kanye lamakhomishini awezakhi labe-NPA. Umkhankaso lo ukhangelane lokufundisa uzulu ngobubi benkohlakalo ekuthuthukiseni umnotho kanye lokwazisa uzulu ngamanyathelo angawathatha nxa ebone lapho okube lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Pepe.